ye ukudlephana okukuzana uPF kusibonisa ukubana ishwehlela siyireyiza eleadership ukubana eZimbabwe sileka ileadership kuhulumende lakuma-political parties, yikho kuyinkinga enkulu. Umuyi uMgabe watshiya ebhalile incwadi ethume umuyi njalo uSimon Khayamoyo ukuthi abhale incwadi yokuxotsha uMnangagwa. Ungayibala kahle liyana ncwadi iyatshengisa exactly i-character ye-leadership ekuzana uPF. So ababe ibhala ngalesana sikhathi babetsho beqinisile, yikho ubona abantu sebedlephana bazaqala ukubulalana. Khonokho akusoze kumangaliso ngoba yinetha yezanu PF e-violence. Abenelisi ukuthi basolve ama-problems kungela kulwa, yikho ukusiba nomthelelo ngitsho laselizweni. I-issue ye-succession has always been i-problem eZimbabwe.
Ye, kodwa siyakesikubona vele kusenzakala kwibandla lezanu PF konke lokhu becine bekulungisa bona ngokwabo. Ngakusoze bekulungisa,
kuzalungiswa ngokuthi olamandla okumbe ngithi ole support ye security amapolisa, ole support yamasocha uzagcina enguye oprevaileyo, kube sokulungiswa njalo. Kube sokusithi laba abanye njengabantu abangela principle bazalandela lokhu okuyabe sokusenza leso sikhathi. Sikubone ngo-2017 wonke la ama-province esiwabonayo sithi i-G2030 yiwo amaprovinsi a-endosa ukuthi u-ED axotshwe ngumgabe ngo-2017. So yikho ngi-raise ama-issues obuntu le-principle kubantu bezanu-PF ukuthi hhayi imdlwempe nje kuhlala kudletshwana.